impile ibikwayisile isikhathi eside eqalile njalo esikhathini esedlulileyo amandebela asuke eflabhuthi ebehlezi ehlukuluza abempumalanga okudale ukuthi labo baqoqane bahlome ngomvulo bayephindisela. Abalimele esiqophelabo esibhedlela esikhulu seGwanda bathi bahlaselwe ngomvulo ekuseni ngabantu abafika amathumi amahlanu abakade behlome ngamabhemba lamahloka. Ofileyo udotshwe egangeni njalo vikwe efunyelwe equne inyawo zombili. Umqondisi wesibhedlela seGwanda uDr Phuki Thungarengwa uveze ukuthi bayamukele isidumbu esisodwa kanye labanye abalimele kakubi. Umnumzana Limkani Sibanda osuke eNkankezi eFlabhuthi ngomuntu wabotsheketshe abathathelweyo walimala kakubi. USibanda ulandisa okubehleleyo.
Kungo-8 ekuseni siqeda kuphika isithola nje ukuthi kusebenze wasuke uthutha abantu abaningi kakhulu ayiqashe ukuxotshanisana lathi nabavimi phambi manje nje sikuba yi-2 then emva kakhona kwanonsono ekhonapho ngizibone lesensemoteni simbuye esibhedlela abebengasibo 50 something abesibone ukuthi babunganikulela ukuthi vele ishona lesazidivele bangane bazifanana nanje mesimagabulela ukuba nenyawo zonke lezi.
Omunye wabalimeleyo abalaliswe esibhedlela ngumnumzana Ngabutho Ncube onesitolo evuva njalo uthi uhlaselwe ngomunye wabathengisayo. Uncube ulandisa isithuza salolu dlakela.
Laba flaphuzi behlala besiba lokuyisikhathi bona vele besekuyisikhathi bangabona nje umuntu okhuluma isihlwana bamthini bambambe bamkara yikho okudala ukuthi labana labo bagcine besiyaqhubuka ngale bebuya ngapha bezo bezosi-attacka kwathi ngazokublathi sesingena kucolspire singazi lutho ngoba besekulami ngasekulokhana ukuthi umuntu wonke kuthutha okuda okhulumisa indebe lesokumele a-chayo njengendlela nabade beyenza ngayo vele.
Umnumzana Amon Mathafeni Ncube othenga igolide esonuthu laye ngomuntu olaliswe esibhedlela ngemva kokuhlaselwa emzini wakhe ngomvulo ngabantu okucatshangelwa ukuthi bengaba yingxenye yalabo abaphatheke kudlakela lwevova.
Ngiyatshela abangalithatha ukuthi bakontrole abantu besegangeni labana ngoba nxa besegangeni laphana bakule ma-claims ukuthi ngi-claim kabani nxa kungayisikho lokhu ukuthi bahlale ama-claims a kungcono barimuve basuke ngoba akusashani unkosi kazi sithi besabile nokulala endlini balele phakathi kwamasiko ukuthi umzunge lami.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uthi obhubhileyo ngundodana Ncube oleminyaka ekuzalwe ngamathumi amabili lasiyagalombili 28 osuka eNyamadlovu. Uthi njengamapholisa bazadingisisa ngalolu daba njalo laba abayenze lesi siga bazawukhomba umuzwa lotshwala. UNdebele uthi abayisithupha kuleli qembu sebebotshiwe njalo bazomiswa phambi komthethwandaba bethoniswa icala lokubulala. Amapholisa eqembu le-Delta Troop alwisana lodlakela asuka e-Fort Bridge koBulawayo lawa asethelekile enkambeni eGwanda ukuzoncedisa ukuqeda lolu dlakela lwemgodini. Abalaliswe esibhedlela seGwanda balindwe ngamapholisa njalo imbiko esitholileyo iveza ukuthi bazadonisiswa icala lokuphatheka kodlakela kungenani lokulimala kwabo. Udlakela lolu luza kungakapheli amaviki amabili umnumzana Baron Dube odume ngezegolide esigodini ebotshiwe ngemva kokudubula wabulala omunye osakhulayo bebanga indawo yokwemba igolide. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.